Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesibili mhlaka 10 kumpalakazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Iproblem engathi khona esingathi isiphenxe imithetho engani yancindezela le mithetho esetshenziswa ukuncindezela uZulu.
ELeZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Human Rights Day, abanye bekhala ngokwephulwa kwamalungelo oluntu ngohulumende. Kodwa iZimbabwe Human Rights Commission isithi lo nyaka kube lenqubela phambili ekuvikelweni kwamalungelo.
Ukujeziswa kwalaba abajezisiweyo kubonisa kahle ukuthi ama-international observers, abantu ababhekileyo abamanye amazwe, bayabona ukuthi igolide liyabo.
Uhulumende weMelika loweBhilithane bethesa abantu abayisishiyagalolunye lamankampani alichumi lasishiyagalolunye izijeziso zenotho ngoba besithi yibo abantshontsha igolide leZimbabwe. Icele le-TCCC elikhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube selicele umthethwandaba ukuthi umise umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla ukususa ezikhundleni amalunga ecele likaNcube edalele parliamente kumakomiti achiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Human Rights Day. Abanye bekhala ngokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende. Kodwa uhlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lo nyaka kube lenqubela phambili ekuvikelweni kwamalungelo. Embikweni walo wokunanza lolu suku, uhlangothi lolu lukhuthaze ukumanyana kukaZulu lenhlanganiso ezichiyeneyo ekuthuthukiseni amalungelo kaZulu. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithe ikhathazekile kakhulu ngokwephulwa mahlayana kwamalungelo oluntu nguhulumende okuqhubekayo. Inhlanganiso le ithi kulobandlululo oluvimba abanye ukuthola amalungelo abo isithi abathwele nzima ngabalwela amalungelo oluntu. Lo nyaka kulabalwela amalungelo kaZulu abanengi ababotshwayo abagoqela uNkosazana Namatayi Kwekweza, umnumzana Robson Chere labanye abachiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abantu laba baqhubeka besethuselwa njalo bephathwa njengezigebengu bona beqhuba umsebenzi wabo ngokulwela amalungelo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxa legqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Ilungelo labantu eZimbabwe is work in progress. Asikafiki, but we are trying to get there. And why that is important is Nqasikhayela, the previous administration before the Second Republic, kwakungani kwakunzima Ratesi Second Republic ingani yazama la iyaxweka-xweka. It's work in progress. Sabe siloko sibambana siqhumana sidlephana sihamba kunjalo.
Uhulumende ulo hlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission libona sengathi uhlangothi lukahulumende lolo luyaphathisa nanjalo kuyini okunye okungenziwa yilolu hlangothi ukuvikela amalungelo oluntu.
Siyababona bakhona, but when it comes to be vocal ukuthi bemele labo abantu as an independent commission, bangani bayesaba, bangani balokuyethuka. We would want ukuthi kube lokuthi siyabezwa nxa ilungelo labantu lingani liyancindezelwa nguhulumende, so that labo betshengise ukuthi they are not partisan. We would love to see more of the commissioners bephuma outside the masailos abo bengabe ngani ba compromise.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungu loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yona kumbiko wayo ewukhuphe namhlanje ithi kunengi okusilelayo nxa sikhangela amalungelo oluntu. Udubo olukhulu lungaphi lapha babatafumane njalo? Kungenziwa njani uqeda lolu dubo?
I problem engathi khona esingathi izikhenxe lezo zichoyo zindawo zombili, imithetho engani yancindezela le mthetho esetshenziswa ukuncindezela uZulu. Konke khonokho khanda ngani kuyahlangana. Imithetho yangkhona enye ngani yancindezela uZulu, leminye imithetho xa sisetshenziswa so ngani sokukhethwana, enxa sokubotshwana, so ngani sokukhethwana ukuthi ngobani ababotshwayo, ngobani abakhitshwayo, ngobani abaphiwa ibail, ngobani abancitshwayo. Imithetho yethu leyo kumele kube nje lesikhathi where we sit down and review and revise and change imithetho eminye esibona ngani yancindezela uZulu, uluntu lukaZulu. So we have to sit down as a nation and take stock. Sikhangela sikhulumisane face to face, ferere. Lokhu kakuphume, lokhu asikufuni, lokhu akuphume, lokhu akutshintshe. And arms of government laba abangani abasebenzi kuhle, sikhulumisane so that we can revamp and revise imithetho eminye le esibona ngani yancinezela uZulu. Ambona zani singahlala phansi sikhulumisane, it might be better that way.
Umnumzana Pardon Tapfumane ligqwetha ubexoxa lo Tabo kaNcube we Studio 7 ekwele Bilitane.
The Voice of America, VOA.
Uhulumende weMelika lo weBilitane sebethese abantu abayisishiyagalolunye 9 kanye lamankampani alichumi lasishiyagalolunye 19. Izijeziso zenotho ngoba besithi yibo abantshontsha igolide leZimbabwe. Abantu laba bagoqela obikwa eyingqungquthela umnumzana Kamlish Patton. Yena uphume kufilimu yomsakazo weAl Jazeera nyakenye ekhuluma ngokuthi uhuquluza njani igolide leZimbabwe, njalo esithi usebenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Ugatsha lukahulumende waseMelika olubona ngezijeziso olwe-Office of Foreign Assets Control, i-OFAC, luthi uPatton labangane bakhe baphuca abantu beZimbabwe inotho yabo ngokukhipha igolide elizweni ngokungekho emthethweni besiyalithengisa kwamanye amazwe. UPatton labanye bakhe betheswa izijeziso lezi izolo ngosuku lokunanza imizamo yokulwisana lenkohlakalo emhlabeni jikelele olwe International Anti-Corruption Day. Umnumzana Patton yisizalwane sakwele Bilitane njalo ulobuzwe bakwele Kenya, lapho etheswa khona umlando wokuntshontsha igolide elinengi elingena uzigidi lezigidi zamadola aseMelika eminyakeni edluleyo. Umkakhe lo mlamu wakhe labo bafakelwe izijeziso ezivala imali yabo esemabhanga afinyelelwa zingatsha zomthetho zikahulumende weBilitane loweMelika. EleZimbabwe lilahlekelwa ligolide elibiza ibhiliyoni elilodwa elilengxenye 1.5 billion US dollars ngomnyaka ngenxa yabantu abeba igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Izijeziso zenotho lezi ziqakathekile kudaba lwale into esibiza ukuthi Zimbabwe crisis, ngoba kuyabonisa ukuthi umhlaba uyabona ukuthi kulezinto ezimbe ezenzakala. Ngakho sisemnyameni lathi ukuthi kanti lelo golide eliphumayo liya kuphi, lijontshwa lisiya kuphi. Ngakho ukujeziswa kwalaba abajezisiweyo kubonisa kahle ukuthi ama-international observers, abantu ababhekileyo abamanye amazwe, bayabona ukuthi igolide liya kuphi. Ngakho kulokhu kusivezela ukuthi sibe lo mcabango wokuthi bayazi ukuthi khona igolide liya ezindaweni ezithile, ngoba siyabonile ukuthi lapha singathi ngama-diplomats balolwazi olukhulu, balayo indlela yabo yokucungulula izinto bathole into ezifihlakeleyo thina esingazaziyo njengabantu. Ngakho-ke lokhu kuyasivezela ukuba bayakwazi ukuthi ngumbani onguye okwenzayo lokho. Ngakho-ke ingqobe sisebantwini bezimbabwe ukuthi bazokwenza kanjani bona. Ngathi kuqakatheke ngakhonokho nje ukuthi kuyasinika esingathi ngama-indicators ukuthi igolide liya ngaphi, liya ezandleni zabobani.
Kulabanye abathi kulamasela antshontsha igolide ahuquluza inotho yeZimbabwe aziwayo, ayizizalwane zeZimbabwe njalo amanye awo akhona kuhulumende. Ngokunjalo bathi lawo masela labo bantu bekumele labo betheswe izijeziso. Uthini ngalokho?
Kuvela sobala ukuthi abantu beZimbabwe abayibo abathwele nzima ngabahuquluzi, abayibo abalahlekelwa kakhulu inotho yelizwe. Ingqobe ikibo ukuthi benzeni bona ngabantu abawahlukumeza kangaka. Awungeke uthembe omunye umuntu ovela kwelinye ilizwe ukuthi nguye ke oza kwenzela kahle, nguye oza kuqondisela izinto zakho ezingamakahle. Nanku-ke bajezisiwe abangasuke beZimbabwe, kodwa thina abantu beZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu onguye wenza ukuthi lelo golide liye phandle ngabantu abaphezulu abaholayo. Kodwa ma bengasajeziswanga ngamanye amazwe la angathala amandla, asingeke sikhale sithi indaba bengajeziswanga, ngoba ingqobe vele iyikithi. Ngoba labo abavela kwamanye amazwe babeya lezi nhlelo zabo, le nhloso zabo, bayakwazi bona ukuthi ma bejezisa umuntu babemjeziselani befuna ukuthi bona batholeni ngaleyo nto. Ngakho-ke ingqobe isebantwini beZimbabwe ukuthi bangazi bakhale ukuthi abantu abatshontshayo kumbe ababahlukumezayo abajeziswanga. Ingqobe ikithi thina abeZimbabwe ukuthi sibekwazi ukuthi sizokwenzani ngabantu abasibusayo, ngabantu abasibusa kubi, ngabantu abasikhahlameza, ngoba amandla asezandleni zabantu. Ngakho-ke kungakhalwa kodwana izijeziso zilethwe ngamazwe amabili, awalethwanga yi-United Nations mangathi ama-international organization la amakhulu esingathi ngabo-ICC kumbe United Nations, amazwe amabili. Amazwe la iBritain leMelika labo balenhlelo zabo, lenhloso zabo. Ngakho benza okwabo abakufunayo, abaziyo bona ukuthi kuzobanceda ngani. Singakhala yebo, kodwa ekugcineni ingqondo isebantwini baseZimbabwe, yibo okumele ukuthi babekwazi ukuthi into ezibahluphayo bazoziqeda kanjani.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe. Ubexoxa le Studio 7 ekweleBhilithane. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zogatsha lukahulumende weZimbabwe olubona ngokudlelana lamanye amazwe ngoba bezingadobhi incingo zethu. Icele lebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube selikhweze emthethwani laba isicelo sokuthi uvimbe ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukususa ezikhundleni ezimqoka amalunga edale lephalamende abekhokhela amakomiti achiyeneyo. Uchabango usanda kususa iziphathamandla ze-TCCC ezingabakhokheli ezigoqela unkosikazi Linet Garenyi Kore ungaziwore lo nkosazana Minenhle Gumede wafaka unkosazana Maureen Kademaunga umnumzana Richard Tswangirai lo nkosazana Thokozani Khuphe osekhokhela leli dale ngunkosazana Nonhlanhla Mlotshwa bekulokhe kulokulwisana phakathi kwaleli bandla esalalaxazwa ngowayelikhokhela umnumzana Nelson Chamisa laselidabuka phakathi kulindelwe ukubonakala ukuthi kuyowela ngaphi indukulo xa kuxaku kulolu daba.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abesifazana bakobulawayo abedlula ichumi lantathu abakumabhizimusi ehlukeneyo bathole izicoco lamuhla zokuphatha amabhizimusi besekelwa nguhulumende weMelika kuhlelo lwe-Academy for Women Entrepreneurs lapho okukhuthazwe khona abanye osomabhizimusi ukuthi labo bathathe amanyathelo afanayo. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Bekungabizwa ozwayo namhlanje kobulawayo lapho osomabhizimusi abaphiwe izithupha zokuphutsha izifundo zokuphatha amabhizimusi kanye lemali yokuwathuthukisa. Unkosikazi Nonhlanhla Moyo oligqwetha obekuzifundo ze-awe uchaze ukuba ulwazi lokuphatha inkampani yakhe yamagqwetha isikhuphukile.
Ngiyathaba ngohlelo lwe-akademilo uhlelo lwe-awe lizothuthukisile kakhulu. Nginanzelela ukuthi abantu abangobomama one silo kwesaba okwesibili silo kwenza amabhizinisi yethu singawayenzinendlela
enye. Unkosazana Sithabile Mlilo okubhizimusi yokuthunga impahla ngesikhumba onye imfundiso ye-awe wathi inzuzo yakhe isikhuphukile.
Kuqakathekile ukuthi lapho oyakukhona lawo ukwanisa ukuthi khona uphuma la isibhizinisi yakho usitsho ukuthi khona ibhizinisi yakho ayibe i-registered.
Unkosikazi Sibheka Inkosi Sigola olenkampani yokuthunga uthole isipho senkulungwane yamadola eMelika ngokwethula umbono wokuhlela ibhizimusi lakhe.
Thenga umshini wokwenza ama-t-shirt.
Unkosikazi Ntombi Zami Nyathi, umphathi webhanga le-NMB, i-National Merchant Bank kobulawayo uthi banetafula elikhangela indinyeko zabesifazana okugoqela ukuthi bathole imali zokutshala kumabhizimusi ngentengo ephansi.
Ukuqhasa umama ikakhulu abakumabhizinesis, so sile-desk okuthiwa NMB desk, leli i-desk li-desk elikhangele izidingo zabomama.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu, umqondisi we-Pace on Point esebenza lohulumende weMelika ekufundiseni abesifazana uthi sebeqeqeshe omama abedlula amakhulu amane.
Abaqhatha abanomama abaningi abanye bayathuthuka from being ama-small and medium enterprises babe ngama-corporate like big businesses and they actually contribute to the economic development.
Obemele uhulumende weMelika unkosikazi Rebecca Nepa uphe abaqeqeshi ku-awe izithupha lenkulungwane ezine zamadola ezokuncedisa amabhizimusi kwabesifazana abane abalohlelo olucacayo olokuwakhulisa. unkosikazi Nepa uthe eZimbabwe ilizwe elihle elilamathuba okuba lamabhizimusi ahlukeneyo, kudingeka nje ukuhleleka okuyikho abakwenzayo ukuhlomisa osomabhizimusi elizweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isithunywa somanyano we-United Nations eSyria lamuhla sikhalaze ukuthi ele-Israyeli limise ukuhlasela amabutho alo eSyria. Ngemva kokuba ukuhlolisisa kuveze ukuthi selokhe kugenqulwe owayengumongameli uBashar al-Assad, sokuhlaselwe okungamakhulu amathathu ngezikhali zemoyeni. Ele Israel ngomvulo lithe selibhidlize izikhali ezihlasela kude ngoba lingafuni ukuthi ziphathwe ngabahlamuki. Kubike abezindaba abe-AFP. Amapolisa aseKenya athele abantu ngentuthu ehitshayo e-tear gas lamuhla eNairobi, abopha inani elingaziwayo lapho amakholo lamakholo abetshengisela esola udlakela ngobulili, ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana. Iparlamente yeSouth Korea yona lamhla ivumelene ukuthi kukhethwe iqula elizimeleyo elizahlolisisa ngodaba lokumenyezelwa komthetho we-martial law ngumongameli Yoon Suk Yeol. Abasakhulayo abalwela ukunanzwa kwamalungelo abesifazana bathi isinqumo esathathwa ngumthethwandaba we-High Court esokuba umthetho uvumele ukukhitshwa kwezisu kubantwana abancane labomama abadlwengulwa besemtshadweni uyindlela enhle ekuphathiseni amalungelo alabo abasakhulayo, lanxa abanye bekusola lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso eye-Women in Law in Africa yaphanyeka udaba lolu emthethwandaba isithi kumele abesifazana, ikakhulu abasakhulayo, bavunyelwe ukukhipha izisu nxa bedlengulwa besemitshadweni, lokuba abantwana abangamankazana abaleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyagalombili 18 bavunyelwe ukukhipha izisu. Idale lavumelana lakho lokhu lisithi ingxenye yomthetho we-Termination of Pregnancy Act isigaba 1 kawuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ngoba awuvumeli ukuba omama benze intando yabo ngemizimba yabo. Abasakhulayo abakhulumele Studio 7 bathi isinqumo esethulwe lidale samukeleke kakhulu. Omunye oveze lokhu unkosazana Hilda Mpala owenhlanganiso ye-Young Women Arise.
Umthetho lo omutsha uzama ukusitshengisa ukuthi intsha iyakwanisa ukuba labantwana abangaplanwanga, maybe ngenxa yokuthi abalamali engikhona yokuthi begcine abantwana, ubungazi, ukungabi lemfundo around those issues or i-situation of uku-abuswa. So umthetho lo uyenza ukuthi ilungelo labantwana liqakathekiswe.
Lokhu kusekelwe unkosazana Nomusa Mlilo owe-Women's Rights Association, yena othi isinqumo esithethwe lidale sihambelana lesikhathi.
Kule ndlela ezilandelwayo, nxa umuntu sethe wabanjwa iganyavu wasethola isisu kumbe kwaba ngumntwana osethola isisu engaphansi kweminyaka engu-18, okwenzakalayo ukubana lo onguye omnikeleswa sisu kumele ajeziswe, lo onguye obambe omunye iganyavu kumele ajeziswe ngokwesiko lethu.
Unkosikazi Pauline Zinyama oligqwetha yena uthi umthetho lo uzancedisa kakhulu.
Nxa sikhangela udaba lolu olwe abortion esivunyelwa ngumthetho nxa kuyikuthi umuntu udlwenguliwe, ikakhulu ma kuyikuthi ungaphansi kweminyaka engu-18, ngibona ngathi yiyo sibili imithetho esiyibiza sisithi i-progressive, ngenxa yokuthi kulomkhuhlane othiwa yi-obstetric fistula. Nxa sinika umzekeliso wezinye zezinto eziningi ezingenzakala ma kuyikuthi umuntu omncane olomzimba ongakaqini usuka eforswa ukuthi azale kumbe abelethe.
Kodwa abanye abasakhulayo bathi umthetho lo ulakho ukwengeza inani labatsha abaphatheka emacansini isikhathi singakafiki. Omunye wabasole lokhu uNkosazana Nomqhele Dube, ongumfundisi.
Mina okwe abortion ayihangi ku angivumelani lakho, ngoba abanye abantwana bazaqala ukuqamba manga ukuthi ngirechiwe esenzele ukuthi ekhiphe isisu esabela ama responsibilities akhe. Umbona angani ujudge lo kumele ekukhangelisise lokho ukwenzela ukuthi kungabi lama cases amaningi abantu ababe abort. Of course siyakwazi ukuthi ababodies zethu ngawethu senze esikufunayo, kodwa kuzazigcwala abantwana ababe bekhipha izisu.
Usekelwe ngosakhulayo umnumzana James Sibindi, yena othi imithetho efana nalo ovunyelwe lidalele High Court iphazamisa isiko lenkolo zabantu beZimbabwe.
Uyabona nxa umuntu ezithwele esintwini, kahle kahle kuvame ukuthi umthwalo uyavikelwa ngendlela zonke. Ukuthi kuthiwe ngoba umahluleli uthi yena abantwana either abaleminyaka engaphansi kwe-18 or abamama abahlukunyeziweyo ocansini kumele bakhiphe iziso, eyi into engekho kahle kahle emandulo ethu esikweni lethu, because ungakhangela uqakathekiswa kakhulu umthwalo ukuthi umntwana kazalwe.
Umthetho we-Termination of Pregnancy Act kungakaphiwa isinqumo lesi obuvumela kuphela abantu abadlengulwayo ukukhipha izisu ngemva kokuthola incwadi kadokotela lapho kulengane engabelethwa iphazamisekile nalapho okulakho ukuba impilo yomzali ibe sengozini. Lokhu bekudala ukuba abanye bagcine bekhipha izisu ngokungekho emthethweni obekuthiya iningi labo lisengozini enkulu. Iningi labo mama abasakhulayo lithi lifuna ukuba namandla okwenza elikufunayo ngemizimba yalo, kungakho selijabuliswe izinqumo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Soku isikhathi sokuzwa imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, nginonke khalela abantu bakomphoko lezaphu, and regardless ukuthi why esengapha kuzanu, but is a product of Zaphu, ngoba kulezi nsuku siyakhala mpela ama-leaders ayahamba, former Zaphu people. Kodwa ke iqiniso elipheleleyo ukuthi i-product leyo ngezapha.
Studio 7 vuka njani, tshona njani? But Studio 7 sicela ukubuza undodalo wabantu ngochivaya ohamba ethengela abantu imoto ezidurayo, manje uthengele uPeter Ndlovu imoto ka-2.6 million, waye kungathathwa leyo mali uthenga imithi ezibhedlela nokuyakha izikoro nokuyakha imigwaqo? Uyathengela abantu imoto ezidura kangaka, ziyahamba kuphi? Cela lekele sibuzele yena labantu bakhe bezane, ude ethengela abantu imoto ezidura ngale ndlela kodwa kula migwaqo, zihamba kuphi lezo moto? Sengathi ngafundi i-audio yami le-Studio 7 ngolimukani wesiganda kona iyeni.
Ngibingelele ku-Studio 7, ninjani abasakazi bethu? Ngibingelele umthungameli uSithandekile nomfowethu Gibson. Ninjani abasakazi bethu abahle? Fisa ukuthi uNkulunkulu angasigcinela nina abasakazi bethu, na wonke umuntu nje ozosukela endaweni lapha khona aye emakhaya edlule Christmas. Aphephe ezindleleni, baze bafika emakhaya bephephile abantu. Naze siyobona khona kuthathelwa izimali emabhoda kuphela. Ayi, kakhulu ibhoda yakithi lapha ngibuya khona eMatyengwe. Hayi, imali ziyathathwa, kungazi ukuthi imali le iyaphi. Kunzima kakhulu lapha baba. Angazi nohulumende uyakwazi lokuthi izigebengu zikahulumende lezi zithathela abantu imali ebhoda eMatyengwe, kakhulu eMatyengwe. Kunzima kakhulu lapha nabantu bakithi. Kanje imali ongazi ukuthi imali le iyaphi.
Sanibonani, sanibonani. Ngibingelele lami
avumi ngingwelele ku Studio 7 sicela ukusizo sicela lathi ukusizo endaweni yemambale hayi sithwele nzima sibile eklinika sisahambi kahle onesi abangenileyo kathesi bayasixotsha noma abe umuntu ephatheke enjani since engasiwe emambale bayaxotshwa kuthe behambe belatshwe ezindaweni zabona balapha abantu bemambale kuphela noma ngazihambe lo mntwana ephatheke kabi bakutshela ukuthi umntwana unathisa amahlamvu egumtrina unathise la malemoni angazi ukuthi umntwana ole-5 months anathe yini amahlamvu ekaeka.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 kwanele lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngosuku lwamalungelo olwe-Human Rights Day olunanzwa namuhla. Olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.